Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabali 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leparlamente.
Sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lobo obungukuxotsha abantwini iloya ebhazimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalo. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chumi la stupa 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele eParliamente leSenate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale leParliamente umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council ithe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke lama-senators kawabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ne-constitution yeZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ePhalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawo ethi zixhwalile efuna ukuqaphula bengamelelanga ama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza ukuthiwa yi-due process. sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament u-advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lobo bokuxotsha abantu ne-lawyer ebhanga umthetho. Sathi hhayi u-justice Chikapi kazange athi asiyo-political party, wathi hhayi ifinele ngokunye besanini i-constitution, i-constitution yethu ikhona esihambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi i-evidence yakutheni i-evidence e-critical usu-applya usuyihambisi. Sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilihlo likaba lentwana. Asobe sisizulawelekani thina siyiphathi esemthethweni, ujaji omunye watho njalo, uchitaphi watho njalo. I-propaganda ekuthiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa, amajaji bayakwanda.
Ikusasa-ke lapho ephalamende, lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uzakumisa lokho?
Thina sihamba ngomthetho, asinqeni into le. Ayisokakhokhe, ayisokakhonzora, iyakwazi ukuthi ngokopi abathunywayo. Uyabona sawine court straight away kwathiwa siyiphathi igavumenti yezanu tiyesiyasihamba yathila, kutshengisa ukuthi ngoba bazama u-equalize ukuthi uChancellor yithi legitimate leader njengoba thinasithi uMnangagwa legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party. Bahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kusifana kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa. Singake savuma thina ukuthi sibathi yike esiwrong, thina sahambisa konke okwethu lo lingamaqinga ofuna ukudiliza sa-akti yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezijiyeneyo ezifana le-rand lakwele-South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali yeZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ikuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikuyini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sicebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebe negotiator phela kuma bargaining councils achiyeneyo, bekubeke kube sobala ke ukuthi ama wages lawo ke sokufanele ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini, ngoba sesike sabona besala izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika, kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhashi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali, kasiloqiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge-American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhashi abalayo. Abaningi abaqhatshi bathi khona kade belandela umthetho, babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle, uhulumende angaze ngeneleke acitheke lokho kwakuvunyelwana kuma collective bargaining athize. So abaqhatshi abasoze becatsheke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje, ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe, kugoqela ke ama parastatals athize, konke abakuthengisayo okwamanje okunengi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomithi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri, ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni, kodwa kule mpahla yakhe enenge ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo eyokuqala, sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane okhona we-COVID-19 namehla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto nje ezenzakala ezweni lakithi. Uma ngibheka isimo esikhona njengamanje, iZANU-PF sithethele inyathelo lokuthatha abantu be-MDC abanjengabo Thokozani Khuphe leqembu lakhe labo Monjora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa no Nelson Chamisa lebandla lakhe kuphela balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku election ethi uyavota ethi uvotele MDC Alliance phinde kuthwele lama MPs ngawe MDCT engazange yaparticipate ku election abangazange baya support ngoba ukuze umuntu awini election wakhampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu wasuka ku-MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneli kaTshwankirayi yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku-demonstration ebotshwa ehlangana nenkinga ezinzima kodwa napho eThokozani Khupha uMonjora lo komiti bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza mathanda ukuyatshengisa ukuthi bayingxenye ZANU-PF ngoba iZANU-PF unxa ungayibona ingxenye yabo uzithola usenkingeni zilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangene ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye uMakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje yena maye esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamende uyabona ukujika kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sokungathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limike ngapha nalabo labo eliqembu labo elimile ngathi futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuneka sinanzelele ukuthi njalo thina sihlale sibandlululeka kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMathebeleland siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela iMathebeleland lingadilizwa kubeni sokuba neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi abe bangama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyaba bukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president angabe u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so lento zonke le zinto azikho fair so umama uMakhupha nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ngathiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisana iy'ngqondo zakhe hhayi ingqondo zomuntu oseceleni
linjani studio 7 thina siyaphila hhayi thina lokho sikubona lapha eBotswana lokhu ngokunye lokhu basizimba kwemashophu bathi bafuna ama-permit kodwa basivalela angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngani igama ngiswele ubakhe ngiseBotswana
sanibonani nonke ngo-studio 7 nani balandeli be-studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha eGoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 lisinikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu ngakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka impela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini abo ZANU abaphume emaqembini abo MDC kaChamisa akuna nto ehlukileyo iZANU neMDC kaChamisa le MDC kaChamisa bathumela amashona from eHarare kwana bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxa kakhulu abantu abanjabo ogawule lava abaloko bengijikela umnankagwa bethi umnankagwa kukhona akwenzayo inhlelo zakhe simnikeza ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababulayo iguground abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababulayo iguground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asimnikezeni ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebeleland ukuthi sibebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu
emathebelele ndabahlukunyezwayo ngoba le ground le ayibulala abantu sasikhona thina engakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobani yathunyela from emashona land izobulala abantu bemathebelele so kufanele abantu bakithi bephume into enze emashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebelele yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifuna abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asiyala inkomo azangesho ukuthi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelwa uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma bona labo bathuli
siyamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngokohlelo lokubekwa kwababa uTswangirai kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance wehlukene yena nobaba uTswangirai wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe samuzwa ikhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTswangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli lemhlangano yonke ebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTswangirai alale ubaba uTswangirai eselele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni leMDC
sayonani basakazi Studio 7 ngiyalibingelela linjani hayi thina siyaphila singazilila khona ngapho ngemkhuhlane lomhlaba hayi mina ngokuthutha bami engibuthweleyo angikuzwisisi ngitsho okukhulunywa mayelana lochamisa loMakhuphe kati yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Chamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ecourt engela mthetho owufakele ukuthi umba abantu uzabenzela lokhu lalokhu azange akukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela badiye wena hambe ekhambeni ube ngupresident kodwa shuwa into enziwa nguMakhuphe iyayanisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele uluhlu asekilo yiluphi labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi lakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo awusikho lokhu ngitho ayisikho zachosa ende thina sazi uNelson Chamisa engupresident weMDC Alliance kati MDC Alliance leMDCT zingenana ngapi khonapha anti labana bababodwa lwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu ende wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulonga kwaziyo yena lo umama olokhehlukuluzana laye akulalutho alenzayo akulakuyina kwenzayo kuze kuye lakhathesi
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, ukutshengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesishiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Oyengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni Kula khona ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lama Democrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wonalo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50% and kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele sephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa kukhanya ngani kusokumphunyuka abantu beAmerica kabathabanga. So ambonto kuyamhambela kuhle into ezinenge COVID-19 bani laba lawona odlakela liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo ezinenge kusitsha izakhiwo yeAmerica yonke nje mingenyawo. Angikholwa ukuthi ngumpikitsha afuna ukuthi obe ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana. Ya
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibile likhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama protest kulodlakelo lungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khona apho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama kodwa ke sizabona ukuthi kuyazala ngomoya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever sent, always will, never fail. Wifey material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
You tell me I'm a panacea. You tell me I'm a panacea. You tell me I'm a panacea.
Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is no waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Yes.
Mrs. K. Owami Muhle. Isifisa ke emaphethelweni ohlelo lethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Amalunga edalela eParliament ayibandla le MDC Alliance. Kulaba lichumi la stupa 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla le MDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uChris Gande ngisithi nxa lifuna ulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.